Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 19 Mabasa 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula eyakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini adutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula esiduze leSoweto. Ubuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo uzaba nalo umthelela kukhetho oluzayo.
Ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubenze sengathi bangabazimbila zantabanye.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli wentsha kuleli bandla umnumzana Makumburero Haruzibishe uphunyuke ezandleni zabantu kade befuna ukumthumba. Impi yakwele Ukraine eqhubekela phambili ibikwa isifike kusibanga esibi ngoba amasosha akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Polisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini adutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. UDlamini ubelobe enkundleni yokuxhumana ye-Twitter esithi yena labanye bakhe badutshulwe ngabavela eZimbabwe bencedisana lamasuthu angaqambanga ukuthi ngabadabuka kweliphi ilizwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Inspector Brenda Muridi utshele intatheli zindaba izolo ntambama ukuthi amalunga e-Operation Dudula abesemzini ohlala abantu okungekho emthethweni owe-Chicken Farm esithi azokhangela indaba zokuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okube lokukhulumisana kubi. UMuridi uthi yikho lapho okuqhamuke khona ukufuthelana kwaqala ukukhala izibhamu. Kodwa kachongo ukuthi obuleweyo ngwenhlanganiso yeDudula kumbe ngezakhamizi zeChicken Farm. Sizalethulela ukungaba kuphumile kulolu daba kusasa. Embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba nomthelela na kukhetho oluzayo. Inkokheli yebandla le-CCC yavumelana ukuthi kuyiwe embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ngemva kokunxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izolo iqula lebandla leli ebelikhokhelwa ngunobhala jikelele umnumzana Charlton Wende belikhona enkundleni ye-Papa Fields koBulawayo. Lanxa umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa engayanga loba ubeke wathi uza kuba khona embuthanweni lo, sibuze isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Swithan Jirotsa ukuthi kanti kungani uChamisa engasayanga embuthanweni lo.
Kube kuhle into ezingazange siyithakazele nje ukuthi abantu bebedweba isithombe sikaMnangagwa khona phane ground. Usitsho ukuthi yinto eyenza ukuthi abantu bechedele emuva nxa kule mbuthano emine ngoba izanu isuka ithatha amalanga la iwenze awayo. Kukanti-ke izanu ayisiyo yodwa eyakhulula ilizwe. Siyazi ukuthi thina kwakule nkokheli eziningi ezazilwisa ukuthi kube le nkululeko lapha ezweni. Njalo siyazi thina ukuthi abantu abaningi abayithandi leyo zano. So kuyakudingakala ukuthi nxa kungaze kubizwe kumbeni kube lelanga lapho abantu abathakazelela khona uzibuse, kuyabe kudingakala ukuthi abantu behlangane beyenze izinto ezingatshengisi ukuthi kungabe kulamabandla kumbe kube lamabandla adonsela abantu kucampaign yezano kumbeni kwenye ibandla okungenza ukuthi abantu bekhonone.
Yikuthi ukuhanjwa eBarberfields, ukuthi kuyahanjwa eBarberfields kusuke kwaba yinto ejuma abantu abaningi ngoba abantu bebekhanda ukuthi ibandla lizaziyenzela lona njengenjwayelo ukuthi siba lama celebration ethu sodwa njengebandla. Abantu bebengakhayelanga ukuthi kuyahanjwa eBarberfields lapho kuyabe kulowo mnankagwa khona. Abantu bebengakhayelanga khonokho kodwa-ke basuke balalela inkokheli lokho okuthiwo inkokheli ukuthi abantu kabahambe njalo kabagqokanga lezo mpahla zebandla njengokutho kwenkokheli zebandla. Into nje edanisa abantu yona le into ukuthi nxa befika e-stadium sebebona kudwetsha isithombe sikamnankagwa.
Siyabona ukubana bakhona abalandeli bebandla abangani bayakhonona ngokwenzakeleyo bebengafuni ukuthi ibandla lenu liye khonale. Lina likuthatha njani lokhu njalo liza kulungisisa njani?
Ye, enye into esuke yadanisa abantu ukuthi inkokheli zethu ukuthi singagqoki impahla zethu ezebandla le-Citizens Coalition. Kodwa abantu bathe befika eBarberfields bathola ukuthi abantu abaningi bagqoke izikibha zezana. Njalo phakathi kwe-stadium abantu babone sokudwetshwa ilokhu isithombe sikamnankagwa. Lokhu akuzange kuthabise abantu ngoba cabanga ukuthi i-independence kumele kube lilanga lapho okunanzwa i-independence okuthakazelelwa uzibuse, hatshi ukuthi abantu beyenze okwamabandla. Ngoba kungaba ngokwamabandla kutsho ukuthi abanye bayadritsha basoke bethabe.
Ikhona yini eminye imbuthano esizabona inkokheli yebandla isisiya khona efana lawona lo? Njengoba siyazi ukuthi sekuzabuya umbuthano wamaqhawe esizwe, lizaba likhona yini njalo?
Umbuthano onjengo Heroes Day, umbuthano okuthakazelela amaqhawe ngeke saswelakala endaweni ezinjana ngoba amaqhawe akithi vele siyawathanda, amaqhawe akithi siyawakhumbula. Kodwa akutsho ukuthi omnankagwa siyiwa amaqhawe, hayi, lapho siyabe sikhumbula amanye amaqhawe angasilawa aphambi kwethu umnankagwa luthiwenga. Ngoba siyazi thina ukuthi umnankagwa nguye wayengu-Minister of State Security ngesikhathi seGugurawund. Uthiwenga wehluleka ukuthi avikele abantu bemathebelelendeni engukhomanda khonapha e-Brady Barracks, abantu bebulawa yena ekhonapha e-Brady Barracks.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye kulabanye abalandeli bebandla le-CCC abathi inyathelo lokuthi kuyiwe embuthanweni oncoma umnankagwa lebandla le-ZANU-PF kube liphutha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele umnumzana George Mkhwananzi.
Ngokubona kwami mbona sengathi kube liphutha elikhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lamukele ukunxuswa nguhulumende kamnankagwa ukuthi bayogubha usuku lukazibuse. Lokhu ngisho ngoba abantu baseZimbabwe abangathandi izano, abangathandi ukubuswa izano konke lokudilika kombuso ngaphansi kobukhokheli bezano, abafuni lutho oluzodibanisa ibandla elizokhipha izano ukuthi kubonakale bedlelana ndawonye. Ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubenze sengathi bazimbilazantabanye ngabantu abasebekhumisa nomlotha, kanti ke abantu bafuna umuntu ozothatha inyathelo elilukhuni abonise ukungazwani lezano, abonise mpela ukuthi bayisitha akungamelanga banathisana amanzi. So ngibona ke sengathi ke ngaleli nyathelo la bantu be TCCC ukuthi basemukele lesisi nqoso sezano kube liphuthe elikhulu kakhulu bekumele ukuthi baqale bakucabange khona emesene abantu kungabukeka sengathi kuyinto enhle ebonisa ukuthi sokulokusebenzisana kumabandla ezombusazwe njalo usuku lukazibuse lubaluleke emntwini wonke yebo khona kungabe kunjalo kodwa emesene abantu kuyinto embi kakhulu ebonisa sengathi labo sebekwemukela ukuthakatha kwezano
manje nxa sikhangela phambilini sikhangela ukhetho ukuthi ukhetho luseduzane isenzo lesi esokuthi baye embuthanweni we independence usibona njani sizaba lomthelela na kukhetho oluzayo
lesi sezo njengoba kuyiwa ekhethweni singaba lomthelela omobe kakhulu ozokwenza ukuthi amathuba awethu usiya ukunqoba anciphe ngoba abantu kade befuna ukuthi baphume ngobuningi babo ukuthi bayovota bevotela ibandla elizasusa izano bazagcina bengasasiboni isidingo sokuthi bayosusa izano basuke lapho bafake izano encane ngoba ukwemukela nje ukusondelana lezano kusho ukuthi sebezohotsha umoya wezano sebezothatha iphunga lezano sebezanuka njengezano yiko ke basuke bangakucabangisisi kahle okwinto lokho ukuthi bekungamelanga bakwenze
umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi yecubungulayo mbusazwe ezimele ubexoxa icingweni le studio 7 ese South Africa udaba esisanda kuluthola ibandla le CCC lithi umkhokheli wabatsha kubandlaleli umnumzana Makomborero Haruzivishe uphose wathunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ebusuku. UHaruzivishe uphange wafaka ebulenjini beFacebook live stream isehlakalo lesi sahle sasabalala umhlaba wonke jikelele. Ngapha ehlaba umkhosi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsayi Mahere eloba enkundleni yokuphumana eTwitter uthe uHaruzivishe ulimele engalweni lapho bezama ukumbopha ngensimbi labo kade befuna ukumthumba. UHaruzivishe uke wavalelwa ukwenyanga ezifika phose eziyisithupha ejele nyakenye.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze isizingelezane phezu kodaba lokungahambi kuhle kwedola leZimbabwe ngesikhathi esephula amazwi akhe okunanza ilanga likazibuse kobulawayo izolo. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ubemele akhulume ngedola leZimbabwe ngoba lisiwa isisindo ngamandla nsuku zonke kodwa yena wathi konke kuhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iqembu leHighlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Independence Trophy emdlalweni owenzelwe enkundleni yeBafa Fields izolo. Ibhoso inqobe iDimbare nge-1-0. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngawonani ngesitudio 7 loba bolotha ngugawule lo angazi ukuthi uphila kunephinile uma ngogolosa umuntu lo asomuntu wethu uthi ngovotela indaba lethu ezibuse le
Independence. Kambe ilizwe elifana nelizwe la kiti mpela unhatono jabula mpelo tikona ujalula independence. Ilizwe elifana nelizwe mbako. uthola mpela ujabula mpela ukuthi kodwa azabantu bakithi mina ngazi ngempela ukuthi bacabanga kanjani sibale nje izinto ezisemehlweni akho izibhedlela zakithikazi lakithi uthi uyajabula kanjalo ukuphuka unyawo uyalaliswa kuphi akula isibhedlela silomuthi akula medication eyakusiza ukuthi urecover ube right uzoyaphi wena ngoba laba kabakwazi umnankagwalaba umnankagwalaba uma itshaya ikhanda ugibela uye eChina wena uyafela emzini wakho kuvula umuzi kumbe gawula muzi uyafela kwakho yena ma uzwe kuthiwa kona ikhanda umzwela kuthi usesechayina engazange futhi akutshone kumema futhi ethi uza sihlangene ngechayina ukawula mali esikhwameni sakho awula senti sivunele isikhanda uloke kurobe kunikezela amathisho angasebenziyo la elo ethi bamba khona lapho ngoba amehlo akho vele kabona yena utshontsha imali ufaka endlini buka ma kuthiwa kubanje inkunzi ebantwini bezabo imali ephuma endlini yakho mangazi kuthi kathi ilizwe lile mali engaka lithatha ngayo ebhenkini kungela mali bangazibuza nje lowo mbuzo ukuthi ma uzwa kuthiwa kuphume amabhiliyoni ama-US dollar namaranda wena ngapho uphethe amathishu angasebenziyo kwaye ungazibuza umbuzo ukuthi ilizwe lile mali engaka umuntu oyi-1 nothi ilizwe iphuma endlini yomuntu oyi-1 kodwa wena uloku uphethe amathishu angasebenziyo ngapho javel independence
Studio 7 linjani basakaze lisaze indaba ezingathatha ihlangothi ezikhipha zinjani ya isiyabizo Joseph Chuma bakhuluma bediye kule independence eZimbabwe kule independence kulo zivuse eZimbabwe laphana kula zivuse laphana sesezigqilini laphana sesigqilini sibusa abantu abanga abantu abangelazwelo abantu abangelazwelo labantu abangwalothi lizwe libuswa njani so laphana kula zivuse laphana kula nkululeko lapha singathi nkululeko yama kiwa yayingcono kakhulu kulale uhulumende lo okhona osibusayo kwamanje uhulumende wamakhiwa wayingcono kakhulu lo uhulumende ulwa nabantu uzoncindezela abantu ngoba uhulumende wamakhiwa abantu babesebenza ekhaya laphana kweZimbabwe babesebenza abantu njalo umuntu wayesebenza lapho uvela khona ma uhlale eHarare sebenza iHarare ma uhlale kubulawayo sebenza iBulawayo ungasuka umuntu osuka komre wale uzosebenza ukuthi uzosebenza kobulawayo uzosebenza eTsholotsho umuntu weTsholotsho wasebenza eTsholotsho umuntu wemriwa wasebenza komre ngesikhathi samatho kwakungekho konke lokhu so ungathi ulozibuse khonapho nguphi ulozibuse labantu bezanupf abathi kulozibuse nguphi ulozibuse thina sifuna ukuthi umuntu nomuntu kasebenzi lapho ovela khona thola ukuthi umuntu usuka komri uzosebenza kubulawa abantu bokubulawa basebenzi baqhatshana bawodwa nje bafaka ezikhundleni hhayi kulazibuse lapha kola nkululeko lapha inkululeko masikhona sizalitshela ke thina thina singema sikhangela futhi sibonani inkululeko izabuya mhla kwaqunilizwe lapha ngoba umuntu wonke wakomthwakazi uzazi ukusebenza elizweni lakhe athi abantu bonke bakomthwakazi bagcwele phandle kwamazwe bazisebenzela basebenza phandle kwamazwe kodwa eZimbabwe laphana bavunyele ukusebenza ngenxa kahulumende lokhona weZANPF ye thina sithi kakuphuma uhulumende weZANPF oncindezela abantu bakomthwakazi ye ususa abantu eHarare laphana bazosebenza kobulawayo Tsholotsho bagcwele yonke indawo thina abantwana bendawo bakomthwakazi sathola imisebenzi ye akushabona siwa kula nkululeko namhlanje into akade kunazo inkululeko zankululeko laphana sisezigqilini sibuswa izigqili ye kayifundwe li-audio abantu bezanupf beyizwe ukuthi ivele laphana kwaza nkululeko ekhona lapha izanupf iziphume lapha phambili ngemthwakazi republic party ye ngathi kukhulula lapho phezu kocukulo lesikuyezwe izanupf phambili MRP ayivoteli MRP kunyilizwe laphana lake size ukusebenza eZimbabwe ekhaya komthwakazi ngoba izimbabwe asoyiletileyo elamalaba khona leHarare khona komriwa khonati kayifundwe li-audio izipi izifwa khona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le-Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, impi yakule Ukraine eqhubekayo ibikwa isifika kusibanga esibi ngoba amasoja akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas athi afuna ukusihluthuna lesi sigaba. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amasoja akwele Russia aqhubeke edubula amabhomba emadolobheni ambalwa abalisa isigodlo iKyiv ebesesingani isithule lamanye amadolobho agoqela eleKharkiv, Izium leMariupol. Kodwa amasotsha amaningi akwele Russia abikwa elubhekise esigabeni senyakatho yelizwe eseDonbas. ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin ulakho yini ukugcina isebenzisa izikhali zembubhiso ezenuclear.
Unganazelela mshakazi izwekazi le laseRussia isikhathi esiningi elikukhulumayo lisuke liqinisile ukuthi lizakwenza njalo iRussia akusuke lizwe nje ethanda thanda ukuhlukumezana lamanye amazwe. Ungakhumbula ukuthi ilizwekazi leRussia lelinye lelizwe elingazange lafa lagqilaza abansundu. Ngakho-ke kuyilizwe elithanda ukuziprotect esikhathini esiningi, liyazilwela. Ngakho-ke nxa ngabe khona ungabe uyabethusela kumbe uthembisa ukuthi uzalisusela amanqe ilizwe laseRussia ilizwe elingathathi nje isikhathi ukuthi-ke lawe likususela amanqe likubuyisele.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingeyani, ngekuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Cha, ngicabanga ukuthi umnumzana Putin kulokho okwenzakala ke-Ukraine leRussia engabe zama ukuthi aqhelise izwe lazi leRussia kumbe i-territory yakhe. Ngibona ngathi uwenqabela okwenziwa ngamanye amazwe ukugoqela izwe lekazi lase-America ube lisiyangenela laphana lifuna ukuyaba le mbono entweni zamanye amazwe. Ngakho-ke le-Ukraine ngibona ngathi belizwe elivumela kakhulu lokho esingathi ngesingizi phecelezi influence kwamanye amazwe o-America o-Britain. Ngakho-ke umnumzana uPutin uthi angeka kuvume lokho. Ngibona ngathi wenza kahle xa evimba laphana kabahlala e-Britain, kabahlala e-America, abe-America bayeke ukungenela indaba zamanye amazwe.
Umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio ngapha kwele Melika.
Leyo ingoma yomhlabeleli othiwa Moyo weZimbabwe uRichard Moyo gelo ongumlandeli njalo weStudio 7. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini kadutshulwanga kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa. Ukuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba lomthelela kukhetho oluzayo na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.